Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa kwengezelela uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini. Kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Bakhathazekile abantu abaningi eZimbabwe ngohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini.
Ukungezelelwa kwamalanga e-lockdown ibone ngani kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko nezokhulo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele amalanga okuthi abantu bakweZimbabwe bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe ngemfanelo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnangagwa wethule lokhu namhla eHarare emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane lo elizweni. UMnangagwa uthe usengezelele isikhathi sohlelo lokuhlala ezindlini ngamaviki amabili ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abathathu eZimbabwe labantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 161,000. Nango kwethulwe nguMnangagwa esikuphiwe luhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe.
It has been a very hard decision my government has had to take reluctantly.
Ukube ngiyathele izinzima leli kulithatha njengokhulumende kodwa ke kungekho ke ngenye indlela sikhangela isimo esikiso njengelizwe.
Bekumele lugqitshwe kusasa uhlelo lolu abantu sebelamalanga angamachumi amabili lanye bevalelwe ezindlini abanengi bekhonona ngokuswelakala kokudla okwenza ukuthi bahlangane labanye ezitolo lapho abagudlana khona santando kungela lokho okuthiwa yi-social distancing. Kulabanye abathi ungezelelwa kwamalanga lokhu kuza kwenza ukuthi babulawe indlala. Omunye wabo ngunkosikazi Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Ngiyazi abantu abaningi bayakhala ngokuthi babona baphila ngokuzisebenza lapha lalapho emadorobheni, kodwa ukusebenza lokhu kuzaba nzima ukuthi bakwenze nxa umkhuhlane lokhu usenje usamile abantu inani likhuphuka. So asithini abantu abaqhubeke behlala endlini okwamaviki athile kubonakala ukuthi umkhuhlane lo uyakwanisa ukuthi abantu uvikele ukuthi abantu abaningi bengatholi kumbe abantu belokhu belokhu uza bethole umkhuhlane lo. Kodwa kube yinto ezayenza ukuthi nxa kukhululwa lelo hlolo lokhodwa lukhululwe kuhle ngendlela ezingavikeleka abantu abaningi ukuthi benganjani bengabambi umkhuhlane lo ade bevele bengakawubambi.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Thathenda Siziba oyibandla le-Labour Economist African Democrats lead.
Kodwa ngokuya kwesikhathi sesinanzelela ukuthi i-lockdown lay ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bengathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya. So kushiyene labantu abahlala emalokishini lapha khona liyabe liku-lockdown kodwa ligcwele ku-community yona leyo.
UMnumzana Ostalos Gift Siziba unobhala wabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa laye ukhonona ngohlelo lolu.
Isifake ebunzimeni kakhulu thina njengabatsha. Ngenxa yokuthi imisebenzi yabatsha eminingi ikwi-informal sector, abaningi ngabathengisi baphila ngokuthengisa. Ngibona ngathi kuqakathekile ukuba ni-lockdown iye phambili kodwa uhulumende kukwanisa ukupha abantu ukudla. Engibona ngani yikho okufanele kuqale.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi abantu bengabuthani ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Kulabantu abangamathumi amabili lanhlanu abatholakala belomkhuhlane lo eZimbabwe. Ababili babhubha kuthi njalo ababili kubikwa ukuthi sebesilile. Abantu bayakhala ngokwenzakala elizweni ikakhulu izisebenzi labaziphandela ukudla. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuzakwenza kube lukhuni kwabazisebenzayo.
Kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi ngenxa yokuthi thina ngapha umkhulumo wethu ilwana esubiza ngesiNgisi sithi informal sector, lapho abantu abavuka bezenzela nsuku zonke. Uningi lwabantu lapha baphila ngokuqhwanda, namuhla bahle bedle khonapho, abakuthi ngesiNgisi from hand to mouth. Ngakho ke nxa kule lockdown kanje kutsho ukuthi wena akula mali abayenzayo ngalesi sikhathi. So okusalayo abantu singathi sithi besesaba yona leyo phela i-COVID-19 ukuthi izababulala, bagcine sebebulawa indlala ngokwayo.
Uthuma uthi uhulumende kumele ancede abantu abazisebenzayo.
Lokhu kufuna ngabe uhulumende ebe nemali enelisayo ukuthi nxa kunje akwanise ukusiza abantu ngokunika ukudla lento ezinjalo, njalo akwanise lokuthi afake imithetho yokuthi abantu bengabhadali amarenti ngalezi zikhathi ezinje. Nxa kungaba njalo kungaba lula kakhulu, kodwa nxa kungenjalo kuzaba yisikhathi esinzima sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa, othi abantu bayakhala okumangalisayo.
Yebona ye kuzasiphathisa ukuthi lomkhuhlane we-coronavirus ungaze wasibulala, kodwa udubo esesikhangelane lalo njengabantwana baseZimbabwe yikuthi siku-lockdown lapha sesikhangele into ezimbili. So kumele sikhethe phakathi kokuthi sihlale ezindlini sibulawe indlala, kumbe siphume siyedinga ukudla sibulawe yi-corona.
Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF laye uthi uhulumende kumele ancedise abantu labo somabhizimusi.
Kuzamele uhulumende abe lemizamo yokuthi alwise ukuthi ancedise ilabo abantu abaphila ngokuthengisa suku zonke beziphilisa ukuthi bathole ukudla.
Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2,344,000 abatholakala belomkhuhlane lo. Kule milika sebefika aphose isigidi abalomkhuhlane lo, njalo sokubhubhe abafika aphose 4,039,090. Bakhona njalo abasilayo emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso yabezokholo lwesiKristu e-All Africa Conference of Churches ithi ikhathazwa yikuhlutshwa kwabantu abansundu kwele China. Inhlanganiso le ithi lokhu kwephula ilungelo likaZulu. Icela ukuthi amazwe wonke kuzwekazi le-Afrika alwisane lenketabetshabile. Ithi amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kumele bakhulumisane lakwele China ukwenzela ukuthi kumiswe lokho kwenziwa ngezinye izizalwane zakwele China. Sixoxele unkosazana Samantha Sibanda ohlala kule China ngalokhu lokunye.
Liqiniso sibili ukuthi abantu baxotshwa lapho abahlala khona, liqiniso ukuthi abantu basuswa abavunyezwa ukungena esitolo kumbe endaweni zokudla. And emfuna ukutshela abantu ngokuthi abantu beChina labo bazama ukuzivikela ku-coronavirus. Umkhuhlane lowo usubulele, usuthethe abantu abaningi kakhulu. Manje abantu bakwethu bayaluhamba kuma-test ngoba besaba ukuthi engxenye bengayathestwa labo sebebulawa. So okunye mfundo abantu bakukhangele, asikukhangeleni nje ngokuthi abantu laba bazama ukuzivikelela ekutholeni lomkhuhlane. And also at the same time bazama ukuthi kungabile lenye wave esibili because bekuke kwaba the wave ye coronavirus eyenze iChina yonke yavala. So khathesi sebeqalisa ukubuyela emsebenzini mbijana mbijana. So bayesaba ukuthi njengoba bebesebebuyela emsebenzini bazaphinda futhi babuyele kunja ku-zero bebevalelwe futhi ezindlini.
Ye, uhlala isikhathi eside sibili khonapho uvalelwe. Uhlala isikhathi esinganani njalo kuphele nini khona kuvalelwa kwakho?
Sesilamaviki angu-13 sesendlini. So inyanga ezintathu.
Bekunjani ukuvalelwa sibili?
Hey. Ngabe chathi viko uqala ngangani senza hlanya. Ngabe ngaguli iviko uqala mfuna ukutshela manga. I think yikho okwenzakalayo ekhaya futhi ukuthi iviko yokuqala inzima. Abeke iviko yokuqala iviko esibili lami kwabanzima kimi. Ngangikhumbula ukuthi ngalokho emboard endlini. Ngapha eChina vele babengasivuzi lokuphuma phansi. So kwakumele uhlale endlini vele babengavumi kuyaphandle kuyabe kulamapholisa kulamadoktor vele awuphuma usiyandawo. So kwasekungani ingqondo asathathi and okwakusenzakala mfuna ukuthi abantu babekwazi futhi liyazi amavidiyo ayethunyezelwa ngabantu thina siseChina amanye angikhona sasingazake siwabone. Kulabantu abasebenjumezela amavidiyo kuthi hey, China abantu bayakhithika ngokufa nge-coronavirus. Yes, sibona ividiyo abantu abakhithika and amavidiyo nalawo elalisinika wona anti ayisingeni suvala olunye olungayenziwa ukuthi kathi yizo izinto ezenzakalayo yini zona lezi and you can imagine ukuthi nxa ungaphumi phandle futhi so sokungasejele ngapho ungahamba ku-social media bakutshengisa abantu abawawo nokuthi babekuthethe ngapha abantu ku-social media anti so ezinye izinto funa utshela ukuthi ukuthi lihlale lile ngqondo ezi-right okunye ezinye izinto social media lingakhanyeli bantu lingakhanyeli.
Aha. So kodwa wawuphila njani sibili ku-quarantine? Wawuthenga ngapho ukudla lezinto ezinjani?
Ngapha eChina into ekhona ukuthi i-technology yabo iphambili sibili. Even besivalele sinjalo besikwanisa ukuthenga ukudla ngamafoni ethu ama-groceries kuyabe lama-shops athengisa ukudla online. Everything oyifunayo besiyithenga online so yikho kunyade kusenza sibe ngcono but ngeviki yokuqala labo ukukhuluma kwinzi uqiniso lokuthani nditshele iviki yokuqala lezi 2 weeks actually singena ku quarantine labo babengakazilungiseleli.
Tshela abantu bezibambo ukuthi bazithibe njani kumkhuhlane lo.
Uyazi ibensizwa abantu uthi anatha lokhu natha lokhu thina sisurvive lesinganathanga lokho bantu bekosi. Into ebesingenzeka ukuhlala endlini kuphela akulo omunye umuthi esibesiwunatha akula anything. Ungahlalela endlini yakho uzibukelela amafilimu nxa ungela adlala amagame kumbe gijima khona apha endlini bese exercise abanye silokhu uboda kuphela endlini ugijima endlini. Hlala nini endlini akho uthi no, just try and listen. Lihlale endlini nxa sokuyisikhathi esi-right lingalokhu emfuna utshela khona futhi lingabe lokhu elihamba liyabe lingezelela amalanga because abe lokhu engezelelwe engezelelwe nxa lifuna ukuthi amalanga nabe malutshwane zimisele nini nje lizitshele. I mean thina sithandi siyi-country yabantu abakhulekayo thina do ukuthi abantu bafasta uyazi nxa abantu befasta laphana bazincitshe ezinye izinto. Ngicela lizitshele ukuthi selingena ku-situation of fasting. Fasting ukuphuma phandle.
Lo ngunkosazana Samantha Chuma odabuka eZimbabwe ohlala kwele China.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Sizesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye World Health Organization ithi akwaziwa ukuthi abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kabasoze bawugule futhi njalo kabasoze bethelele abanye. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Melika lapho umongameli Donald Trump athi kumele kuvulwe uhulumende njalo kube sukusiba labanye abathi akumelanga kwenzakale lokhu ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus ungamemetheka okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sinana masiko
wesenzi bomandla
la baba mkhulu babelo bola
usenzi bomandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa sibili ngodaba olunye olubuhlungu okumangalisayo. Siyabona ukuthi ke kulabanye abantu ezindlini abakhahlanyezwa ngabanye babo. Kodwa lokhu kukhanyazani kwenziwa ukuthi abantu bayahlala isikhathi eside bendawonye kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 naleyo phela i-corona abantu bayayazi sibili abaningi. So khanya sibinxa sikhangela inombolo kukhanyazani ziyaqansa ezabantu abalwayo ezindlini. So ke ukuze ngihlaziye lolu daba ngilo nkosikazi Jester Sibanda uMandlovu udabuka eZimbabwe kodwa uhlala ngapha kwele Melika. Mandlovu, siyakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga tu.
Ye, njalo siloba umfundisi uRonald Lizwe Moyo ngwe Brethren in Christ Church sibili siyamazi kakhulu abanengi umfundisi. Mfundisi Moyo, siyakwamukela kuhlelo baba.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona kuhlelo Thembo.
Ye, so ke siqalise ngawe mama Mandlovu. Kambe kwenziwa kuyini ukuthi abantu bakhahlamezane kangaka?
Ngibone ngani kubangeka ukuthi abajayelanga ukuhlala ndawonye. Okunye kuyabe sekulendlala kungalakudla abantu basebesilwa lokungavumeli umumo ukungadedi ngoba nxa umumo nje ufuna abantu badedelane.
Ye, chasisa khonapho Mandlovu.
Ye, kwesinye isikhathi ngithi obaba ngabantu bokuthi bavuke baye emsebenzini angaye emsebenzini ayebhawa manje nxa esevuke khona ekhaya engasayindawo usekhangela zonke izinto asole lo mama ujayele ukuthi uvuke yedwa ngkhala abantwana babuya zabuya entambama selala nxa ubaba sengani uyahwabha hwabha lo mama secina sikhwabha akusazwana nakhonapho.
Mfundisi Moyo, nantutaba.
Yezwa Mthembo, hayi lo mama ngiyamuzwa uqinisile sibili utshaya ekhanda. Uhlupho lukhona izikhathi ezinene ukuthi kuyabe kuvele kulameva angazange abangulwa. So asechikiza ke kakhulu nxa abantu sebendawonye kungasela thuba lokuthi omunye umuntu asithele abe ngale omunye abe ngale. Kodwa ke ngibone ngani kuba lithuba elihle kakhulu njalo ukuthi izinto zilungisiswe. Abadala bathi umuzi awakhiwa ngenduku, umuzi wakhiwa ngomlomo. So ke lithuba lokuthi lawo mabhanga abakhona ohandweni lwalaba zithandani lezi amabhanga khona alungisiswe ahlakulwe kumbe alinywe ukwenzela ukuthi kungabi lokho kulokho kumila isona kuwo. So ke ukulungisiswa kwawo ukuthi nxa abantu bendawonye bafunde ukudedelana.
Mhm.
Bazwisise ukuthi sivele kasifani. Sahlangana sivele sesikhulile. Omunye ekhuliswa ngendlela yakhe, omunye naye wakhuliswa ngendlela yakhe. Kodwa ke okusibambanisayo, okusiletha ndawonye, okuyisinama.
Mhm.
Lothando. Ayikho into ehlulayo lapho kulothando khona.
Mm-hmm.
So ke mina isikhuthazo sami ukuthi hlalani phansi lithi hayi kulento ekanje singaze siyinanzelele esingaze siyisebenze siyikhangele siyicubungule.
Ye, ngithathelela ithuba ukuthi mbonge umfundisi Roland Moyo ubaba ngwe Brethren in Christ Church, ngibonge njalo lo mama uJester Sibanda uMandlovu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silomama uJester Sibanda, njalo ke lobaba umfundisi uRonald Moyo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, mthoka somuhle Zimbabwe muhle, ikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike hobe. Namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa, sixoxa lomlungisi Dube, yena olwela ilungelo likaZulu. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus. Umzana Dube, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani bothi?
Hayi, ngiyabonga hobe, unjani wena?
Hayi, ngiyaphila. Sithinteni udaba lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo. Sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo. UZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Lapho okwayenziwa khona isimemezelo ukubana sikhula abantu abafika 10, okutshengisa ukubana ibulawayo silabantu abane kwedlula kwezinye indawo. Kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo-social media. Ngathi ngobesihlanu abantu bakhona bekhathazeke kakhulu bese zimfu abaningi bakhona.
Ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media, abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho?
Abantu kukhathazeka bakhathazekile, kodwa indaba ekhona yokubana izinto ezinjengokudla, for example i-roller meal, izinto ezihluphayo ngolwesihlanu ngingafika ezitolo zase-retreat e-Four Winds. Kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona i-roller meal, inanzelele ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile baya khona. Abanye bakhona basebehamba endlini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade sokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 se-Chile. So indaba ebaluhlupho yokubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushota kwezinto ezinjengokudla, kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabili ukubuthana, kodwa nxa kuswelakala kokudla lezinye izinto kuyaba yenza ukuthi begcine sebebuthene.
Sike sakhuluma nabanye, bona bathi ngcono bathe nalo mkhuhlane than ukufa ngendlala. Ukubona njani lokho?
Ya, indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma labo akade betshengisa sibili ukuthi bakhathazekile, bazwisisa umkhuhlane lokuthi uyingozi, kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe leZimbabwe singathi abantu abaningi baku-informal sector, kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle. Kade kuqakathekile ukuthi aluhulumende wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini. Kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu esingathi ngabantu abadala nezintandazi, labantu nje abangela msebenzi engakwanisa ukuthi bethole inzuzo, ukuthi bekwanisa ukuthi bethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla. Yeso esinanzela ukuthi uhulumente wakwathembisa, for example, ama-vendors ukuthi bazaphiwa imali ezithize, kodwa kuze kube la namhlanje kukhanya ama-vendors lezo mali abakazitholi.
Hayi, siyakuzwa Dube, isikhathi iso esesidliwe ngumangoyi. Bengicela uphosele amazwi akho okuseni.
Ya, okuqakathekileyo ukuthi abantu kuzulu wonke siqhubeke senza izixwayiso zabezempilakahle zokuthi sigeze njalo, singabi lapha okumiyana khona nxa kuvuma, singabi lapha okulabantu abaningi khona ukuze sizifikele kulo mkhuhlane.
Ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga wena.
Thaka somuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanaloko lamhla, sohlangana ngolwesibili. Olevalisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hove. Thaka somuhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Soke isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lana.
Uziphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngifuna ukukhangela umbhalo zasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjenga lesi sikiso sona vele yena uNkulunkulu ungapi. Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 iverse nga-2 isiya la ku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu uthi yena masinyane ngehlelwa ngumoya ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa iJaspi lelithiwa iKornelia ukukhangeleka kwakhe lomchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iEmerald wawuzingelekezele isihlalo sobukhosi izihlalo zobukhosi ezingamachumi amabili lane zazihanqe leso sihlalo sobukhosi phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamachumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena iCoronavirus yamisa umhlaba wonke yonke into yama sabona lumkhuhlane ungakhethi ungena kubayanga ungena kuzikhulu ungena kwabasesikhosini ungena kulabo abantu bezizweni ungena wonke umuntu ungakhethi umuntu manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungapi njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti labafundisi bangapi lumbuzo yomfuna ukuphendula namhlanje uNkulunkulu ulokhe lapho ayivele khona akutshintshi lapho akhona ngenxa ukuthi kwenzakalana emhlabeni uJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho kuthi ukuthi laleso sihlalo lapha ehlezi kiso akuna kuqala ukuthi wayehlezi nini njalo kusoze kube lesiphetho kuthi ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto eziningi emhlabeni kwadalwa umuntu kwaba lezimpi ezinengi kwafiwa abantu kwavuka amakhosi kwavuka imbuso ehlukeneyo yabuya yedlula kwaba khona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapha emhlabeni kwabuya kwedlula kodwa uNkulunkulu ubelokhu ehlezi esihlalweni sakhe sokubusa kazanga tshintshe njalo kasoza tshintshe igciwane leli le-COVID-19 alibonakali langamehlo into encane kakhulu kodwa awungeke wayibona kodwa imise umhlaba wonke kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabe nguye osikhokhela kuzo zonke izinto thina abantu yithu esazikhethelayo kusukela ku-Adam ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu phakathi kwempilo yethu sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu sithi kusasa nxa sokonakele sibuye sithi kanti ungaphi futhi uNkulunkulu hantsho yithu esamphiphayo yikho engabuza kodwa kulola lo ompiselayo empilweni yakhe angivumeli ukuba abe yinkosi lomsindisi uyabusa ke impilo yakho uba isiphephelo sakho ngalesi sikhathi
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siziletha kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sezindlini ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu ngiyathandaza ngegama likaJesu amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge uNtungamile Nkomo ongagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa uzengezelele isikhathi sokuthi abantu bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.